ubudlelwano phakathi kwe-Afrika ne-China kumbe singathi iZimbabwe ne-China abuvele bungathi buphezulunyana ngoba i-China ilendlela yokuthenga ubungani ifaka izimali eziningi kwama-project esingathi ama-infrastructure projects e-Africa eZimbabwe sekuze ama-billion ambalwa kugoqela le ndlu entsha igolidobha elitsha elise-Mount Aden eliza kuba yi-parliament entsha kungakho nje akwethusi nje ukuthi uyahamba nje xoxoxa nje ebona ukuthi izimali ezingena ukuze kudlelwane khona bokuqini
ye kodwa nxa sikhangela sibili kula lolunye uhlelo ole-1.1 billion ole-1 ke-7 and 8 lokhana ke ukuthi kuthuthukiswe kambe kuyabonakala yini okwenziwa ngele-China kwele-Zimbabwe
inkinga yokuthi nxa yona i-China ifaka imali kuleindlela ezimbili kuleyinye indlela yokuthi bayanika imali yakhona uhulumende izimali zakhona ezizikhanya zilahleka zonezo zintshontshwa sokusiba leyo indlela ethi bona babuye ezimbabwe bezokwakha bengokwabo belungisa besebenzisa imitshina lezisebenzisa lokho kwandisa ukuthi kungathi kuyaphumelela kodwa singaze sinanzelele ukuswelakala kwamagetsi ezimbabwe sokusuthithi hatshi imali zakhona kukhanya azihambe kuhle ngoba sokhu sikhalakhala ngenxa yokuthi isibani lesi akula
ye kodwa-ke kuyanceda yini ukuthi uwangiyi abuye kwele
Zimbabwe kuyanceda ngoba uyazi ukuthi kube lokukhonela okuthize e-China ngenkulumo zikamthuli ncube laphana aza afake izimali ezazikhanya azizilutshwana ngakho-ke kodwa yindlela yokuthi labo abantu be-China bazizithwale ukuzokhuluma bezibonela ukuthi imali abazikhiphayo zisetshenziswa kuhleni kuqakathekile nathi kuyasidabukisa ukuthi nxa kule business yama-agreements isivumela nezenzo le-China ikhipha imali bona kabezi bezebona ukuthi imali zakhona zisetshenziswa kanjani kuyasidabukisa ukuthi ngaye kuyenzakala ukuthi ngidilise umhlalise phansi simbuzi layo imbuzo ukuthi ukuxhasise ukuthi imali zakhona ziyasebenza kubasebenza.